siyalambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 24 kuNtulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Embikweni abasanda ukwethula besola umbuso kaMongameli Robert Mugabe, abalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla leZANU-PF bathi uMongameli Mugabe wenza ihlazo elikhulu ngokubulala inkulungwane lenkulungwane zabantu eMidlands leMathabeleland kumbhoqazo weGugurawundi, njalo okudanisayo ukuthi uyaziqhenya ngakho. Amabandla ezokholo athi alethemba lokuthi uhulumende uzalalela izikhalazo zawo ezokuthi alungise umnotho welizwe wona osubhidlikile okubangele ukutshengisela kwenengi labantu besola lesi isimo. Ikhansili yakobulawayo ithi ayilalwazi lokuthi indawo zokwakhela izindlu ama-stands ibandla leZANU-PF elithi liwapha abasakhulayo liwathatha ngaphi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Embikweni abasanda ukwethula besola umbuso kaMongameli Robert Mugabe, abalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla leZANU-PF bathi uMongameli Mugabe wenza ihlazo elikhulu ngokubulala inkulungwane lenkulungwane zabantu ezigabeni zeMidlands leMathabeleland ilizwe lisanda ukuthola uzibuse kumbhuqazwe weGugurawundi. Bathi lanxa leli kulihlazo uMugabe amele azisole ngalo, kuyadanisa ukuthi ukhanya eziqhenya njalo engabuboni ububi abenzayo. Emhlanganweni abawuqhube ngolwesine olwedluleyo, abalwa impi yenkululeko laba banquma ukuthi kabaseyikusekela uMongameli Mugabe kukhetho ngoba besithi usebhidlize ilizwe njalo unguntando kayiphikiswa. Umbhoqazo weGugurawundi ubika wabulalisa abantu abeMathabeleland leMidlands abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili, njalo iningi lithi lesi yisilonda esilokhu sibhibhidla ebantwini abaningi. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo eStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Brilliant Mhlanga, njalo waqala ngokumbuza umbono wakhe ngabalwa impi yenkululeko laba asebehlamukele uMongameli Mugabe besithi ungumuntu omubi.
Kuyasimangalisa ukuthi namhla sekutheni khona begayisa ukukhuluma izinto ezinjengazoneze, kanti kwenziwa yini ukuthi umuntu okuZANU angavele akhahlelwe kuZANU njengoba nalo uchairman wabo uMthwangwa kanye sebemkhahlelile bamxotsha. Umuntu wakhona ugayisa ukukhuluma ulimi olukhulunywa yithi sonke singekho kuZANU esiyiminyaka yonke le besihlala sikukhuluma. Abantu laba nxa sebekhuluma ngendlela enje, mina ngingathi ngesilungu abakho genuine. Kutshintshe nini ukuthi aqalise ukubona into zonke lezi ngendlela lathi esibona ngayo? Angiyibhilivi into yabo.
Kodwa bathi imidlwane ayithungululi ngasikhathi sinye Mhlanga.
Imidlwane kayithungululi ngasikhathi sinye Nkomo, kuliqiniso. Kodwa eqinisweni phela ukuthi laba ngabantu beZANU abakhulise inja yabo bayifundisa ukuthi idle igazi. Inja le isiziya silamusibanga sokuthi mhla kungela gazi sisidla bona. Sebengikhona beqayisa ukucomplain ukuthi inja le isiluma kakhulu. Asikubone ngalelo lihlo, hayikhona ukuthi imidlwane yeZANU. Inja yabo eqale ingumdlwane ngumgabe, bayibonile ikhula ingumdlwane, bayikhulisa bekhulisa ukudla amagazi abantu. Kade sisidla wabo sebekhala.
Bathi njalo uMongameli Mugabe kumele avume ukubana waphambanisa ngodaba lweGugurawundi. Othini ngale ndaba?
IGugurawundi Nkomo ayenziwanga ngumgabe yedwa, yenziwa ngumgabe esebenza lexuku labantu abaningi ababemxhasa besebenza laye bekwazi ukuthi kwenzakalani. Ukuthi abantu bathi uMugabe nguye owenza iGugurawundi kuyindlela yobuhlakani abazama ukubenza ukwenza ukuthi uMugabe kusasa angavuka ethonile. Bathi hayi, umuntu wayenza iGugurawundi sesila sikhosweni ngeGugurawundi, akufanelanga sikuvume. Singalibali ukuthi abalweli benkulumeko abaningi abezandla babe-part of iGugurawundi, iningi labo be-part of i-50 Brigade, abanye beyibaba bengama-collaborators bencedisana le-50 Brigade. IMathabeleland indawo okula abantu abangumabona bulawo. So bangathi uMugabe waphambanisa, abathi bonke baphambanisa ngoba ekhona phana undodalwane wacine etshonile uSolomon Mjuli. Laye wayiphart of it. Akula muntu kuZANU ongazange aparticipate entweni yeGugurawundi ngezinye indlela. Wonke umuntu aneZANU uparticipatile kuGugurawundi. UMugabe angaze afe, icala leGugurawundi lisale lisemahlombe abo. Bangabeka uMugabe icala yedwa, bonke balecala elifana nayo. Ngesilungu nxa ngingathi phecelezi kancane Nkomo. yiyo kuthiwa yi-banality of evil. Kube kune division of labor, abantu benikana ukuthi wena usebenza usenza lokhu kukugrawundi, wena usebenza usenza lokhu kukugrawundi, umtswango enjana kulecala lekugrawundi.
Umnumzana Brilliant Mhlanga yingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni lonto ngamile inkomo e-Studio 7 esebhilithane. Amabandla ezokholo athi alethemba lokuthi uhulumende uzalalela izikhalazo zawo ezokuthi alungise umnotho welizwe wona osubhidlikile, okubangele ukutshengisela kweningi labantu elizweni lonke besola lesi isimo. Njalo abamabandla bathi lokhu kungabangela umvukela. Amabandla la kanye lenhlanganiso lezi abalisa i-Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Zimbabwe Council of Churches, Catholic Bishops Conference, Habakkuk Trust, Le Christian Alliance, wona asanda ukumanyana esethula umbiko emhlanganweni we-press conference esola ukuchaywa lokubotshwa kwabajengiselayo abagoqela umfundisi Evan Mawarire womkhankaso webulenjini owe this flag. Okunenga lolu daba sikuzweni kungxoxo lesiphathamandla sebandla le-Habakkuk Trust, umnumzana Dumisani Nkomo.
Yambona okumqoka kumbe okuqakathekileyo yikuthi iphimbo lama-church lizwakale, ngoba iBhayibheli liyasikhuthaza ukuthi sikhulumele laba abangelaphimbo, sivikele amalungelo alabo abampofu, abaswela izinto eziningi. So ngithi okuqakathekileyo yikuthi sikhulumele abantu, sikhulumele uZulu, sikhulumele abantu abancindezelwayo, sikhulumele abantu abahlukuluzwayo. Umlando wethu njengenhlanganiso zama-church sibona sibilike bokuqakatheki ukuthi bona laba ababusayo balalele lokhu esikukhulumayo, ngoba ama-church yi-prophetic voice elizweni.
Umbiko wenu uzafika njani kumongameli Mgabe kumbe laye lithi uzabala kuphephandaba?
Kade ungaso statement esiya kuye, kade was a general statement, ungabalisisa sibili. Kade kuyi-statement esikhuluma ngomumo elizweni lokuthi thina njengamabandla ama-church sibona kuyinto embi kakhulu ukuthi amapolisa chaya abantu. Angithi sasijonge khona phana lokuthi indaba zomkhono mimele zinjani zilungiswe, ngoba ukutshengisela lokho kwenziwa ngabantu kwakutshengisela ukuthi indaba zomkhono azimanga kuhle. So thina esiwenza laphana yikuthi sibe lokuphimba kulaba abangelaphimbo, abantu ababechaywa, abantu abavalelwayo emajele bengela macala, abantu abangelamsebenzi, abangelandlela lokuthi banjani bakhulume ngalokho okubahluphayo.
Lilethemba yini ukuthi uhulumende uzahlonipha ukuthi sokukhulume abezokholo?
Yes, sibona kuqakathekile ukuthi belalele nxa kukhuluma abantu benkonzo, ngoba uma bengakulaleli khona lokhu abantu abangakhonziyo bona okubahluphayo nje singathi bawakatesa ngezinye indlela. Thina sikhuluma ngendlela yokuthula, indlela yokucebisa, kodwa abanye abantu abakhulumi njalo, bakhuluma ngodlame lodlakela. Thina asifuni ukuthi ubulodlame, asifuni ukuthi ubulodlakela. So kuqakathekile ukuthi belalele ini uphimbo le-church, ngoba bangeke kwenza khona lokhu kutshengisela ukuthi i-judgment kaNkulunkulu iza baphezu kwabo.
Lo umnumzana Dumisani Nkomo, isiphathamandla senhlanganiso ye-Habakkuk Trust, sixoxelaye ekobulawayo. Ikhansili yakobulawayo ithayila lwazi lokuthi indawo zokwakhela izindlu ama-stands ibandla lezanu PF elithi liwapha abasakhulayo liwathatha ngaphi. Lokhu kwenzakala uhulumende esithi usadingisisa ngodaba lokwabiwa kwalezi ndawo ikhansili yaleli dolobho, lokunye uhulumende athi akuqhutshwa ngemfanelo. Umeya waleli dolobho ukhansila Martin Moyo uthi uhulumende kasebenzelani laleli dolobho ekwabeni lezi ndawo.
Angithi ngoba ukuthi okunye kwakhona lakwenziwa through i-council, kungabe kusenziwa enyanye through the ministry bese gqile thina baya kwenza bebodwa. So siyakuzwa mina kangajoni, kodwa ngiyezwa ukuthi kule zandla esenziwe for ulutha kuhle nxa benelisa ukuthi bebanike ima-clinic zandla, but thina bebengakange si-involved yikho.
Kodwa lisebenzelana kuhle lohulumende, njalo akumelanga lezo standards ziphume kini.
Angithi uyabona ukuthi silo mgudla, umgudla ruwa district council. And then kungabe kule engxenye amanye ama-government lands which are outside eyethu i-area eye-jurisdiction. So na bengenza loba kuyini abakwenzayo khona ngabe thina singakwazi. Kodwa nxa kuma-areas kamasipala kuyabe kukuhle ukuthi sikhulumisane sivumelane ukuthi sasenzeni lokhu.
Kanti sasizwa iCouncil yakobulawa isetheswa umlando wokuthi ayinelisi ukuhaba izitendi lezi ezenele abantu. Uluhlu lo waiting list lokhe lukhula.
Uyabona ukuthi kulula ukuthi uye elasikele ebhangeni ufice idaka elikhulu ufike ukuthi kuyaninizivani 1, 2, 3, 4 nangizakusuka lapho uyelaphana. Kulokho kulula kakhulu, kodwa thina njengeCouncil yakufanelanga sisebenze njalo. Thina nxa sizanika amasiyensi kufanele sibone ukuthi abantu abazakwakha khonapho bazathola amanzi. Lesuwa yabo izathwalwa yi-system kaCouncil iyegeziswa lapho kufanele igeziswe khona. Imigwaqo ikhona yini? So kulo mahluko angithi na ungaya enathingeni lokhu kwakusenzakala enathingeni emaplantini abantu bebuye benikane kuthi isikhathi lokuqathelana beqathelane bona bodwa kungela planning ekhona. Lokho kuyabe kulula. Ungakunika abantu abangu-1,000, 10,000 ngelanga ngelanga. Kodwa nxa ungathona kufanele kube le-infrastructure, kufanele kube le mgwaqo, kube lama-pipe amanzi afakwe phansi, kube le-sewer reticulation. And i-sewer reticulation yinto edinayo ngoba ama-pipe e-sewer kufanele egeleze akahambi nge-stress, ahamba nasigcini nge-gravity. So wonke lokhana kufuna i-planning. Not just i-planning, kube sokufuna lani nama-resources inasikini mali. Yebo we produce amanasikini ama-stands, but asingeke sawa-producer. Okufana nalo muntu ophongunika abantu engenzanga lutho yiwo. Angiboni ngathi yiwo umahluko okhona. So awethu kufanele iqale i-service, and ukusevisa kholokhana kuthatha imali. Ngenxa yokuthi le mali yakhona iyasilela, that's the service engxenye amalithwayo.
Lowo nguCouncil Martin Moyo, umeya wedolobho lakobulawayo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave, laku shortwave 4930, 6065, laku 15460 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Loba i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Ngesilichiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo e-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguNtungameli Nkomo. Namhla ngilomasigandi okhokhela iqembu lamabhidamnyama uBongi Nkosi Dube ephethe idlalade lakhe lakuqala alethu lenyakenye elithiwa Ekhweni Lami. UBongi Nkosi yinsizwa eleminyaka engamachomi amabili lasishiyagalombili edabuka phansi lekobhidi eKhezi. Ithe ngokuswela umsebenzi ekhaya yaflathela njengabaningi yalubhekisa kwele South Africa, lapho okwagcwaliseka khona isifiso sayo sokuba ngumculi opheleleyo.
wathi ngomnyaka ka 2013 ngahlangana nenziswa zamajaha amahle ezeqembu eliphinde laziwe ngamahlobanhliziyo eliholwa umgeqezi uDavid Mpwanube owasetoloso. Then leyo nsizwa ngasengitshela nje ukuthi ngumuntu othanda umculo ngoba naye ingumuntu owenza umculo kamasikandi. Yasiwuthanda kakhulu umbono wami ngoba ngangiyizwile nayo ikhuluma kwi-Studio 7 ithi iwumuntu othanda ukuthi isize abantu abasafika emculweni. Then nami hhayi yangijambulela kakhulu, yanganikela ngezandla zombili phela. Kwasekuthi-ke ngo-2014 usulokhela ngaqala-ke ukupractisa iy'ngoma ezami ezaleli CD nginayo umgeqezi okuwu-David Ncube, then kube uSmile owakaSibanda, kube uFundani wakaNdlovu okuyibona abaholi beqembu lamajahama.
Kungoma yakuqala uthi wena ama social networks ukhuluma ngani la?
Lapho ngiyakhala kakhulu, ngikhala ngentombi esengiyithethe ngayibeka endlini. Manje ngiyakhala kumamazala ukuthi mamazala, inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu. Umkami la endlini akasakwazi ukwenza kalutho, akasapheki, akasenzi lutho nje. Sengiyayiphekela mina, sengiyayiwashela, yena ulibele nje ifoni ngama-social networks bona o-Facebook labo. Yikho nje ngithi kancane kancane uya-WhatsApp, kancane kancane uya-Facebook. Ngikhala ngalokho nje ukuthi odadewethu bamanje imizi iyacitheka ngenxa yama-social networks, abasanaki amadoda abo kakhulu.
Indlalade leli lile ngoma ezilichumi ezigoqela ethi khula mntanami, vuka uyozama imihlolo yami, nomathemba lale ethi kobhidi. Ubonga inkosi ayihlabele ephakamisa kwabo la adabuka khona.
Usibona sinje kumale namapiso shay. Usibona sinje kumale namapiso shay. Usibona sila kumale namapiso shay.
Abalandeli bakho kanye lozulu jikelele ungabatshela waphamazi?
Abantu ngingabathembisa nje ukuthi siliqembu amabhidi amnyama, lokhu nje siqhubeke njalo sibalethela umculo njalo nje. Into engingathanda ukuthi bayilindele ukuthi umculo wethu uzobulokhu ukhula njalo, ngoba kumanje nje kulesi gile engiyithekayo izophuma nje kungekudala, angeke kuphele unyaka lingaphumanga lelo sidile.
Hayi siyabonga jaha lezansi, sengathi ungaqhubeka ngomculo, izifiso zakho zonke zigcwaliseke. Lo-ke bekungubonga inkosi Dube, umhlabeleli kamasikandi okhokhela iqembu lamabhidi amnyama. Abakholwayo njengami ngilichiya-ke ngale ethi ikhaya lami, olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyabonga ntungamili. Ukuze gqiba ezalamhlanje ke sikhangele besilazo embikweni abasanda ukwethula besola umbuso kamongameli Robert Mugabe. Abalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla lezanu PF bathi umongameli Mugabe wenza ihlazo elikhulu ngokubulala inkulungwane lenkulungwane zabantu ngombhuqazwe wegugurawundi, njalo kukhanya uyaziqhenya ngakho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.